igciwane eWashington State. Kuloko kungelamehluko, abantu baloku besebenzele ezindlini. Ama restaurant lezinye izindawo sezavalwa, sezavulwa but abantu inani labantu abangabandawonye liloku liphansi. Lezi ndawo zokudlela nje indawo zokunatha utshwala ziloku zivalwa masinyane ngoba bathi abantu laba abezokuhlanzeka bathi kungcono ngaleyo ndlela ukuthi abantu bananzelele ukuthi banganathi baze bakholise bakhohlwe lokulandela umthetho njengokufaka ama-masks. Lokhu sifaka nje ama-masks lapho siyakhona, abantu kabavunyelwe ezitolo ukungena ungelayo. Lezi tolo zilama-sanitizer bami phandle, nxa ungela ungafika ukhohlwe i-mask bayakupha ukuthi ugqoke ungayangena esitolo. Ngike ngalalela nje indaba kulezi nsuku, kulamaviki edluleyo. Abantu abafive inamba zabo besezehlile, sezisehla labatholakala belegciwane. Kodwa kuyona le iviki yona le ngisitsho nje ephele izolo besokuqalile futhi bathe khona iviki yona leyo inamba zabantu abafileyo zikhwelile mbitshana, lama-infected zikhwelile mbitshana, labafayo lazo zikhwelile. Lapha izikolo angathi engiwizwileyo engikwaziyo ngaphandle kwama-private schools abalama-control lama-facilities abo, abantwana abaloku befundela baqalisa nje asebeqalile bafundela ngikhaya kakulaa muntu ohamba esikolo.
Kuyathembisa na ukuthi sisiyafika isikhathi sokuvota kuyabe sokutholakele ijackson yokuvikela lo mkhuhlane we-COVID-19 kumbe yikufisa nje kukamongameli Trump okungasoze kufezeke?
President Trump ukhuluma ngowakhe umbono ukuthi iCovid kwelilanga uyathi khona in 2 weeks kuyabe sokule vaccine, wathi ngaba khona before elections ebese sithi ngaba khona after elections. Mina sengikufundile ngakunanzelela ngoTrump ukuthi uTrump uyakhuluma izinto and nxa ekhuluma uyabe kwazi ukuthi ukhulumelane njalo ukhuluma lobani. Ufuna zona zani iziphuphu ezasala ziloku ezimlalelayo ama supporters zakhe ukuthi angaza khuluma ukuthi khona ngiyenze lokho ababuzi. Kungani kumele ukuthi silalele ukuthi uTrump asifuthi vaccine izaba khona nini kulokuthi silalele inhlanganiso labo dokotela lama company wona lawo ayenza ama Jackson bathi bona i Jackson izaba khona mid next year. Omunye uthe April, omunye wathi July.